Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yethu yokuthi sifuthe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele ayenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olujoxwa yi-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labekhansili yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha ezevelethi kukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le-International Day to End Impunity for Crime Against Journalists sikubuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ele-International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela bekhansili yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu yokuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele ayenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olujoxwa yi-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hashi elikakhansili.
Besibuyile lapha ku-City Conversation ngoba siyananzelela ukuqatheka kokuxoxisana lama-residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala, kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi, njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni eni njengaleyi, siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emihlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engifundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because intsha yithi ama-leaders akusasa. So ngikhuthaza intsha yonke ukuthi i-attende ama-meetings ama-ward abesenziwa because ikho lapho esithola khona ukuthi sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona, ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkingi esihlangana lazo la ngalapha esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza uBulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo, njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singuBulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethu libe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma, siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singuBulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala ma singadinga indlela yokuthi siyenze amagetsi singuBulawayo, njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu, singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ecoalitioni le-NAST American Space koBulawayo uhlanganise abakamansipala yakoBulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe leli nyathelo ngoba uhulumende lokhu esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga, lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakuyekela imisebenzi akukutsha, bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi. Bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi batshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But enzama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona, nxa ungasukiseki, ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela, kukhona likwenza?
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi bekhomfrakte phela uyemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo, akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano oza kunquma yini lokhu kungaka fike ukutshengisela lokhu ngevikeza?
Okwakuqala ukuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini, kumbe njalo bazaextenda phela ama-invitation kumbe hatshi, njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa, sidathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye, uZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye kutshengiseleni okukhangelelwe kwenziwa izisebenzi zikahulumente ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu, mnumzana Jafet Mzacangulube, bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami even ngala kona lokugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama service delivery asayenzi mina ngombono wami abantu asokujengisi abantu abahlale phansi bonke bangayenzi i-government mina abantu ebusenzeni kuwe ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza ngokube lokhu esimele ukuthi i-government yenzani akusincedisi impilo isadileki akusadileki amagetsi adura ukudla kuyadura yonke into ya-transport iyadura akuhambelani namapay ukuthi baza kuvesa be-inflation izaholisa abantu imali ethingayo abantu bonke abahlale phansi lokhu bazana lilize lokhu i-government kuyibe kuningi abantu ibacele ukuthi benzeni ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni to ngoba lokhu akusanyenzi
ye manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni
abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba bangaye ezitradini bazatshaya lo hulumente okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci kuzabatshaba bophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi ngoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela I have to go ufuze ngiye-South Africa ngiyelethe South Africa so mna umbono wami abantu abahlale phansi konke ezindlini ndabona isitshengele sisele esikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi yoke into ihlale phansi nje ihlale phansi ingabi yonto akudingi ukuthi ungene esitradini isitshengisele esikhulu kokuthi abantu bahlale ezindlini bangahlala ayipheli iviki i-government ingabizanga athi asikhulu ingababizanga athi asikhulu emntanini akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abatshawa edrobheni kabahlale phansi abantu bangahambi indawo
lo ngumnumzana Jafet Mzaca Ngulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane inkamba yabezomvikela bomanyano webutho lemelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command AFRICOM iphawulwe ukuqala ukusebenza kwelenishe lamhlanje inkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola emelika i-$110 million ukhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwembili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Jawa lokulwisana ngemihlobo Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxelo nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Kusinanzwa ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi-ke lokhu? Linanza leli langa
besibutheni eHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli izindaba ngibuste kwaqa ema ofisini e UNESCO waba le isikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela ku unjani into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle intatheli zindaba lokhu zisukuluzwa lokhu zitshaywa bekulomunye wethu othatha impikitha ebele plaster lowatshayisa ngamapholisa asehluka ngakho-ke ngakumanga kuhle
ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli zindaba
kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli zindaba zingasebenza kuhle njani pho asocala phela ukuba yintatheli siwa umuntu angathi engutitara kumbe engunesi kumbe engudokotela abantu bangambona babathe bapho ngomsukela ngenduku langenkwayini ngakho-ke sivumelane ukuthi hhatshi bonke abathukuluza intatheli zindaba kumele bachothozwe batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga akuqondanga
uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanza leli langa
uhulumende ubekhona ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana labama-commission abe-human rights abamelele amalungelo abantu nabe-National Peace and Reconciliation bakhomsebenzi wokuxolelana elizweni bebekhona njalo basiqinisile basithembisa ukuthi hathi akukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini lingesabi ukubuya emahofisini ethu libuye lizobika lizokhala njengezizalwane zezimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka ngapha siyahlukuluzwa pho sithini bona njengoba beyibabamelele amalungelo lokuxolelwana yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha
lo ngu-Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo abakalahli ithemba beqembu lomdlalo wenguqu ele-Talent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ifike komlindi uyacina. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Talent Vision linqobele eBhozo 93 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Crescent okuyimpumelelo elithiye lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61 ukuthi le-Talent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu le-Talent Vision lihlale kwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwendluleyo kodwa loba kunjalo umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Uhambo lusesekhona amagemu aseleyonto asizabona okokwenza khona izadliwa la i-BCC. Yebo sibili, hayi isikhathi sikhona amagemu aseleyonto hayi thina kusawina wonke.
Iqembu le-Talent Vision lizadlala la maqembu abalisayele e-Cas Mine kanye lele Makomo kumidlalo emibili eliselelayo kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala lele Mosi Rovers kanye lele Arsenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba se-Kasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki njalo ngesonto kulo mdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro njalo uza ngesikhathi iqembu le-Highlanders litshayezi wayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe lase-Netherlands uHendrik Pierre de Jong ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele yada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lomdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Akusoke kube lula ngoba iqembu le-Dynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba ngusukile lokubhanqa linganqobile. Thina yithi konke kuhamba kuhle njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyale silokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo njalo likhumbule ukuba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
eminye imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leNgezi Platinum Stars lizemukela iLemanyika Diamonds enkundleni ePawpaw. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leAda lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizancikilana leMushowani Stars ngaseColliery. Iqembu leTel1 lizemukela eleCapes United ngaseAscott. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Inn leTriangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a man in Comile, when I. We Baba, Gunzi Magnum Taba. We Baba, 7 to 14. We Baba. Nemania inge anga tilele bebile mapela we baba
yeboke ngumculo esisebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembu lesavuka namhlanje ke Lucy sungulela uhlelo lwe Woza Friday kwiliviki kumsakazo we Studio 7 uEzra Chisa Sfanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian njalo ucula umdumo we dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela lolu daba ngokugcweleyo.
You know, Chicken Production is Pride. You know,
Pulu Moyo Ame.
Balutshwane abaculi abadabuka emadawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetshacatulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owe-dancehall.
Ibizo lami engisebenzisa ngoBry, spelling BRY. Lama album angu 6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami, elesibili kuthiwa ngu The Way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisakhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje sinalabe ngokuthiwa ngu Tears of the Sun.
Wangitshela uzohlala nami.
Ucula ekunale emajondeni uBry lapho kulenkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthandaza ukucula.
Mina ngazalelwa eMabuzi Hospitali, ngafunda iprimary eMajonda Primary School, eGwanda isecondary ngayifundela eGwanda Government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo siyenza okwamakhwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomnyundoda owayekhona bafuthi eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Eyami idancehall yehlukene le dancehall yabantu abaningi. Eyami idancehall lena ngalilalela ikakhulu oChristopher Martin. Idancehall engathi ihambe ku reggae mbijana, so ngathi i music ele message.
Ijaha lakumoyo lama album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we-dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana nabo-Facebook. Pho elokugcina ungalitsheli abalaleli moyo lithini?
Ngile Facebook page elibhalwe Bry Music, and then ku-Instagram Bry Strokes U stroke no. Imiculo yami lingayithola kunamba zami u-0713774219. Cele nje ukuthi umphakathi ngowawo ube khona lathi kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Mo Pride moyo Pride phela ngendlizana zengoma ecela umthumo we dancehall njalo eziphekela ngobunono obukhulu nguye bese laye namhlanje kuhlelo hoza was a Friday libe lempela sonto lichukela igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Chiketa production is Pride. You know
ukhulu moyo wami. Yeah, wangitshela uzoshala nami. Yeah, now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. You never forget what you did to me. They told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I fought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Oh, no more you want me. Yeah, wangitshela uzoshala unami. Yeah, look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last but you hit your arm blind. You were just teasing me. Oh, oh. Wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. You know you want me. Yeah, wangitshela uzoshala unami. Yeah, now look what you did to me, did to me, did to me. Baby, look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Ooh, no more you want me. More you want me. Wangitshela uzoshala unami. Shala unami. Look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me.
You know, take the production, pride. You know,
na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah, na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah.
You know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo uBright Moyo yena okwazakala ngokuthi nguBry njalo ocula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday xoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeMunicipal Review bahlangene labekhansile yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze APEC. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.